inhloso lomkhondo sibili kungaba kuyinto eqondileyo enhle ukuthube lamakhampani ambalwa asebenza umsebenzi wokugebha idayimana njengenhloso kumbe njengomqondo. Kodwa kuyebe kucathekile ukuthi sibone ukuthi amakhampani akhona aqini nje asenjengamanye ama-parastatal, ngoba nxa sikhangela kathesi ama-parastatal amaningi ale ndaba ze-corruption, ukuthwala, ungaqedakali ukuthi basebenza njani. Kodwa sibili ukuthi kube namakhampani amaningisona kathesi kade kungaba yimpense. Okuphambaniseka khonapho ngoba esikhathini esiningi sithola ukuthi ama-parastatal akutholanga abantu abalutshwane, akutholanga lamasoja labantu bamaphathi lento ezinjalo. Inhloso sibili enhle enganceda ukuthi imali elingeneyo ingene kubhasikiti yemali kahulumende lelizwe liyithuthuke. Kodwa kuyabe kuqakathekile ukuthi la makhampani ona lawo akhontrolwa nguhulumende asebenze ngendlela efaneleyo, kungabi ngamakhampani abantu babekhadi bamasoja ngomaphoyisa, kodwa kungamakhampani nje asebenza kuhle ngendlela ehlelekileyo, ngendlela ekhanyayo, ngendlela ezaletha intuthuko lenqubela phambili.
Asiko kupolitika nje khonokhu Mvukankomo,
kungabe uyinkotise kwenisithi inhloso inhle kodwa okuqakathekileyo yokuthi kuzasebenza njani njalo kuzafezela njani. Yikho okuqakathekileyo, kumele sibone ukuthi ngabe sithi amakhampani ayi-2 ngamakhampani aqondileyo sibili kumbe yimkhandwa nje yabantu abalucana abajonge ukuthi baphambanise umnotho welizwe.
Ye, kodwa ubona ngazani wena kungasetshenzwa njani njengoba phela bajala ukukhuluma amadoda lawa kodwa kungenzakali lutho phela.
I-problem vele yukuthi akunamthetho ocacileyo okhayela amadayimani. Lasiyevulekhulume ngakho ukuthi uphalamende mele akhande umthetho ocacileyo okhangele umsebenzi wamadayimondi. Umthetho lo awukakhandisiswa.